izakhamuzi zeCountry Park sazilungele ukhetho lwakusasa lokudinga ukhansila wabo. Kulabantu abalichumi lasitshiyagalombili abakhankasela ukuncintisa kulolu khetho. Lolu khetho lwenziwa ngemva kokuthiwa kwalesi sihlalo singelamuntu ngemva kokubhubha kwayengukhansila uMnumzana Hapson Nyasha Ncube ngomnyaka odluleyo. Indawo zokuvotela sezilungiswe yinhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Umgcini sihlalo we-MDC unkosikazi Thabita Khumalo nguye oveze ukuba inkokheli ye-MDC ihlale phansi yavumelana ukuthi u-Alderman Colette Ndlovu nguye ozalimela ekhethweni lwakusasa.
U-Advocate Nathan Chamisa besilapha namhlanje eCountry Park kuhamba lobaba u-Honorable Amos Chibaya onguye ongu-national organizer webandla ukuthi size kwazisa uZulu waseCountry Park ukuthi candidate yethu thina njengebandla ngubaba u-Adamini Kolofi.
UNdlovu wamukelele linyathelo ngenjabulo ethi sevele senqobile ukhetho lwakusasa ngoba izakhamuzi sezimamukele.
Kodwa-ke hayi sengivotile iCountry Park, ngikhuluma labahlali beCountry Park bakhanya bengi-accepta, bayatsho nje ukuthi hhayi buyela uzoqhisa umsebenzi wawusiyela endleleni. So bengihlakelela ukuthi njengoba ukhetho lukhona kusasa hhayi ovele senqobile kudala yimi iZANU-P F la iyazama, siyabona sebezama ukuthenga amavoti bebanika abantu impuphu. Kodwa-ke ngibona izolo ntamba ngabo-7 kule gonyethe beliwile linika abantu impuphu, sithe thina abantu kabathathe impuphu kodwa yinxa umuntu ezokunika i-5 kg after 38 years uzakunika futhi enye 5 kg ngemva kwe-38 years. Nawina mina ma-primary so lwana waluza ube fanele ukuthi ayewezitho. So kulabanye esibone ngani bayamuyenga kumbe ngabe sesebenza leZANU-PF ngoba nxa sesala umthetho wephathi onguye wafila yedi after sasikwazi ukuthi sesitho. But-ke okusalayo ukuthi yena vele sewaxoshwa ephathini, ngasekho ephathini, ngasambali njengelunga lephathi.
UMnumzana Albert Ndebele umhlali weCountry Park uthi njengezakhamuzi bakhangelele ukuthi ozabe engenile ekubeni ngukhansila kumele agcwalise izithembiso azenze ekhankasa.
Sicela ukuthi ozangena uEva uyabe esevotele wangena, siyacela ukuthi bengasebenzisi kakhulu abantu abahlala emastendini. Kula masisi abantu abahlala emastendini kukhona indawo engakabi lemgwaqo, engakabi lamanzi, akula mabriji, akula ndlela ezihambe kakuhle. So bonke abafuna ukungena bangena ngakhona kokuthi sizabayenzela into ezongabasinayo. So bengasebenzisi abantu labana abangale so that bakwanise ukungena ku-ehofisini. Kabame ngamazwi ababe bakhulumile after election uyabengenile egcwalise into zanyabe ezifanelekile.
Omunye wabasakhulayo unkosikazi Linda Nyathi uthi bakhangelele ukuncedisa ngemisebenzi lendawo zokuzilibazisa.
Sikhathi amayouth amaningi anathi utshwala kathesi abayekabhemimbayi sombone ngani bengasincedisa ngemisebenzi lendawo zonezi nje zokuthi sibe sithole indawo zokuthi sibe sizilibazisa sidlala noma amabhora amagemzi nje atshiyeneyo amaningi.
Izakhamuzi zeCountry Park zithi noma kungaze kube ngubani ozanqoba bafisa ukuthi izikhalazo zabo zigcwaliswe, izithembiso abazikhulumayo khathesi bazigcwalise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.